Kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 6 kumpalakazi 2017 ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kube lokudubulana kwamapholisa endlini kaSikomichi wamapholisa eHarare, kwakutshiswa indlu yakhe ngomunye wamapholisa.
Amapholisa ngabantu, kumele bancede abantu. Kodwa izigangi zilendlela lazo ezibanjwa ngayo. Into yama roadblocks, into engathi ikhahlameza abantu abaningi ezibaba.
Idale leParliamente lihlaziya udaba lokuthi ukuba khona kwamasotsha esitaladeni kusemthethweni na.
Sokubona abantu bathathiswa ikungazi. Lokuthi kanti vele uhamba njani. Babebona ngamdokotela uyavuka ezidecidela nje ukuthi akube necurriculum manager.
Umphathintambo omutsha wezemfundo uthi inhlelo zikamnumzana Lazarus Dokora zizaqhubekela phambili lanxa uZulu engazifuni.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke ukulwisana okubi phakathi kwamapholisa endlini kaSikomichi wamapholisa umnumzana Augustine Chihuri namuhla umbhobho wakhala wahawula. Abasiki bebunda bathi ukulwisana lokhu kuqale ngemva kokuba omunye osebenza endlini kaChihuri ebone ipholisa elilinda endlini le eBorodeli lintshontsha impahla kaChihuri wasetshela elinye ipholisa ebelisanda fika. Ipolisa leli libikwa liqonde kumantshontsha yena ohle walihlangabeza ngombhobho wayiqhunsa i-FN yakhala yabongolela. Iphephandaba le-The Herald lithi umpolisa lo obesedutshulwa uphange wabiza abanye bakhe bazomhlasela umadubula bagombolozela indlu kodwa waqhubeka edubula baze bambopha esephelelwe zinhlamvu. Engakabotshwa umadubula olipholisa le-support unit ubikwa elumathise indlu kaChihuri ngomlilo yatsha kolunye uhlangothi njalo kwatsha lempahla eningi. Ukulwisana lokhu kubikwa kuthethe amahola amathathu.
Okhokhela amalunga edale leParliamente kubandla leMDCT umnomzana Innocent Konese usekhweze udaba lokusebenza kwamabutho esenza umsebenzi wamapholisa athi akukho emthethweni ngoba kwakumele kube ludaba olwethulwa ngumongameli njengalokho okuthiwa isisekelo sombuso. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
UKonese uthi lokho kwenziwe ngabakubutho bemanyana labasesipholiseni bekumele kwenziwe ngendlela esemthethweni njengalokho kuthiwo isigaba 213 kusisekelo sombuso esikubeka sobala ukuba kuyini okumele kwenziwe lapho kumele abakubutho baqhube umsebenzi othize.
What we heard, Mr. Speaker, our pronouncements.
Esakuzoya uthina inkulumo yokuba abakubutho sebesebenzisana lamapholisa njalo kuyinto yethulwa inkokheli yalezinhlangothi zabomvikela. Kumele kube ngumongameli wethula lowo mbiko ukwazisa uZulu ngosekusenzakala lokuba besikhona isidingo sokwenza lokho kulandelwa okumunyethwe yisisekelo.
Obona ngezokuqhutshwa komsebenzi enhlanganisweni ye-Community Youth Development Trust uNkosazana Sichasisile Ndlovu waseGwanda uthi osekusenzakala kusethusa kuye labanengi elizweni.
Iyethusa, iyenza umuntu ahlale umzimba uhlasimuka ngoba asikwazi ukuzenzakala. Njengoba kungena kwakhe kuvele kwasuswa yi-army, sicabanga ukuthi okumenza afake amabutho la ukuthi uyenzela ukuziprotector.
Ngakolunye udaba njalo oluthe lwahlafunwa khona edale leParliamente, umphathintambo ogatsha lwezenzakala elizweni uDr. Obed Mpofu utshela idala ukuba kumele kulungisiswe okuphathelene lezokusebenza kwamapolisa.
Amapolisa ngabantu, kumele bancede abantu. Kodwa izigangi zilendlela lazo ezibanjwa ngayo. Into yama roadblocks, into engathi khahlameza abantu abaningi ezibaba. Uhlelo lwama roadblocks kalulubi, kodwa khanye lulubi ngendlela athi wasebenza ngayo. Iyo into yokuqala engizadila la, ngiyahlangana labo kusasa amapolisa wonke.
Uthi lalapho uZulu edinga imvumo esukela emapoliseni ukuba atshengisele lapho kukhona akhonona ngakho kokwenzakalayo, umpofu uthi kumele kwenziwe kulandelwa umthetho.
Cela bonke labo bavumelana ukuthi benze umthetho lowo bawulandele njengokuvumelana kwabo. Ngokuthi kulokwenzakala ukuthi nxa sekuvunyelwene kugcine sekusenziwa izinto ezingavunyelwanga ngazo, then amapolisa kumele bathathe inyathelo kubo labo abafuna ukuphambanisa isivumelwano silesho.
Okunye kokuxoxwe ngakho kuludaba lwezokulinywa kwamasimu ngaphansi kwezinye inhlelo, lapho umphathintambo wezokulima u-A. Marshall Perrins Shiri eveza ukuba kungasoke kwaba lokubandlululwa kwabantu lapho betholiswa impahla yezokulimisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kunjalo nje abantu abaningi bathi kabasahlalisekanga ngokugcwala kwamasotsha ndawana yonke, besithi lokhu kwenza bazizwe angani baselizweni elilempi. Kodwa ingcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube uthi lokhu akumelanga kwethuse uZulu ngoba kusobala ukuthi ibutho yilo elibusayo.
Iqiniso ukuthi kubusa ibutho, ngokunjalo kuyamangalisa ukuthi abantu bangathi bona balindele ukuthi bangaboni isotha, kanti umgabo ukhitshwe ngobani? Angithi ukhitshwe libutho. Ibutho lisusa amapolisa emgwaqweni, liwasuse ezindaweni lapha kade esebenza khona. So-ke kuvele kulindelekile ukuthi angaphelele kubuseni kuphela phezulu, njengoba libonile kungenele amajenerali athile phezulu. Ngibona ukuthi kungavuka nje sekungasela sotha kuma-roadblock lalapha emgwaqweni, yibo vele asebephethe umbuso.
Bakhona abathi amasotha gawathembi amapolisa ngoba ebesebenzelana kakhulu lo mongameli Mgabe, ngakho abona ngani amapolisa angahlamuka njengoba uMgabe sowakhitshwa nje embusweni?
Kuyacaca ukuthi amapolisa kawathembakali ngokuba phela umbuso ongenileyo ngowebutho, okumbe ngithi ngofa kwelibutho ngemva kokuthi ibutho lingavumelananga lalokho bekusenzakala. Polisa abekhangelwe vele njengabantu abathembakale kakhulu kuMgabe, abantu abahambisana lo Mgabe. I-corruption yonke kade ikhona ibitholakala emapoliseni. Lanamhlanjena abanikazi bamakhomba bamabhasi sebekwazi ukuhamba ngendlela bazuza izimali kade bengazizuzi, ebese zihuquluzwa ngamapolisa ziphele du. Ngakho-ke angiboni ukuthi vele kwaswelakala ukuthi babe yibo abaphetheyo, ngokuba yibo vele asebebambile. Amapolisa kabayathembi, bathi ngawendulo ngawalwana umbuso odlulileyo.
Edalela eParliamente namuhla amalunga ebandla leMDC ebekhonona ngokugcwala ndawana yonke kwamasotsha lokhu, esithi akukho emthethweni ngoba umongameli kazange amemezele ukuthi sekubone kufanele ukuthi awathume amasotsha ukuthi asebenzelane lamabutho. Ngakho le yinto engekho emthethweni impela emele ilungisizwe.
Ye, ayikulungile ukuthi bakukhulume khona lokho, ngoba phela singayekela kungonakala kusiya phambili. Kodwa phela siyabuyela emuva vele ukuthi kanti vele yena umnangako abakhuluma ngayo ufike njani khona laphana. Ngamangala ngamasotha abhode emgwaqweni ukuthi afike kanjani. Kodwa ukuba semthethweni akukho emthethweni nxa ngabe bengehliswanga ngendlela efaneleyo. Singazange satshelwa ngokusemthethweni ukuthi lokho esithi yi-civil authority, kumbe amapolisa ayehluleka ukwenza umsebenzi othile. U-president njengomongameli welizwe athele ilizwe ukuthi ngokunjalo sesizancedisa amapolisa ngamasotha. Kukhulunywanga khona lokho, ngokunjalo baqondile kukhona lokho ukuthi ungakhangela isisekelo sombuso sithi amasotha ngokuvikela ama-borders elizwe, ngokuvikela i-independence yelizwe, ngokuvikela umhlaba welizwe, ngokuvikela i-international peace bencedisana lamanye amazwe. Kanti-ke phakathi kwelizwe ngokuncedisa amapolisa lapha besehluleka kakhulu. khona sekudingeka ukungezelela amandla okuthi mhlambe kulobugebengu obuthize kumbe kulobubobuthize osokudingeka ukuthi bancedise amapholisa khona. Kodwa lokho asikuzwanga ukuthi amapholisa ayehluleka. Siloke sigcine ukuthiwa kwehlile kumgabe ukubusa kwamapholisa yikho singakuzwanga. Baqondile ke ukuthi kanjalo bekuphozisile.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezifika amachumi amahlano esezibaleke kwele South Africa ngemva kokuncitshwa ubuphepheli kwele Botswana. Abanye babo abayiziphepheli enkambeni eDukwi sebeqale ukuphindela ekhaya kulandela ukungena kwahulumende omutsha okhokhelwa umnumzana Emerson Mnangagwa. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye ababalekileyo bebedinga ubuphepheli eBotswana kusukela ngomnyaka ka-2015. IBotswana yalile ukubanikeza ubuphepheli kodwa umthethanindaba waphezulu we-High Court kade usanda unquma ukuthi bakhululwe esitokiseni abantu behlala kiso esecenter for illegal immigrants edolobheni leFrancistown. Ngemva kokuzwa inkululeko ngemva kwenyanga ezimbili, uhulumende waphanyeka impikiso kusinqumo somthethwandaba waphezulu e-Court of Appeal. I-Court of Appeal yona ithe abadinga ubuphepheli laba kumele baphindele esitokisini se-Center for Illegal Immigrants. Kade kufanele baphindele e-Center for Illegal Immigrants ngomgqibelo, kodwa babone kungcono ukubalekela bangene e-South Africa. Abanye babo abavela e-DRC babalekele e-Zimbabwe, kukanti abanye baye e-Namibia le-South Africa. Igqwetha ebelimela abadinga ubuphepheli laba umnumzana Morgan Museki lithi kusele oyedwa kuphela owe-Zimbabwe yena othi kafuni ukubalekela emazweni akhethwe ngabanye bakhe.
Who's not willing to go back to Zimbabwe is the one who...
Kulomunye ongafuni ukubuyela ekhaya uthi usalinde ilizwe elingamthatha ngaphandle kwe-South Africa, Namibia kanye le-Zimbabwe. Uthi angeke ebuyele e-Zimbabwe ngoba wavela khona.
Abanye laba abadinga ubuphepheli balabantwana abancane njalo abakhwabithi ukugcinwa njengabantu abephule umthetho bona bedinga ubuphepheli. Kusenjalo abanye abeZimbabwe abathola ubuphepheli eBotswana kudala sebeqala ukuphindela ekhaya kulandela inguquko kokuhola uhulumende ebekhona eZimbabwe emavikini adluleyo lapho wayengumongameli Robert Mugabe osuke esihlalweni kwangena Emerson Mnangagwa. Kodwa omunye wafika enkambeni yesiphepheli eDukwi refugee camp ngo-2008 umnumzana wasu TV uthi noma abantu sebeqale ukuphindela ekhaya, iningi labalekela ukudlakela lokhe likhona lisithi aliyindawo.
Uyabona laphana kulama-mixed, abantu abalaphana ba-mixed laphana. Abanye abayazi into ababalekele because baba ngo-2008 vele abantu bazokuthi abantu batsha bathi bahati babalekele umdumo. Udlakela bangalungakafiki kibo, abanye vele basesa direct udlakela. So aba-2008 laphana ababonanga lutho onjani.
Kulezi phepheli ezeZimbabwe ezifika amakhulu ayisikhombisa i-600 enkambeni yeDukwi, iningi labalekela udlakela lokhetho luka-2008. Abanye bathi abangeke baphindele ekhaya ngoba abantu ababahlukuzuzayo lokhe bekhona esikhundleni. NguMartin Ngwenya wendaba ze-Studio 7 Sabron kwele Botswana.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Rex Tillerson uthi ucabangela ukuthi lokho kulethuba lokukhumisana umlotha kwabe-Israel abe-Palestine lanxa umongameli Donald Trump esethethe isinqumo esizadala inkulumo sokunanza idolobho leJerusalem njengesigodlo se-Israel.
Iziphathamandla ezizama ukuletha ukuthula kwele-Afghanistan eselibhidlizwe yimpi yomdeni zithi abahlamuki bethalibhani sebevunyelwa ukuvula ihofisi esigodlweni iKabul kumbe ingqe lapho abafuna khona kodwa bona bayala.
Umkhokheli webutho leMyanmar ulandule imbiko yokuthi balohlelo lombhoqazwe oqondiswe kubokholo lwesimoslem lwabantu abesihlobo sesiRohingya. Umphathintambo wezemfundo omutsha usikhwicamfundo Paul Mavima ubikwa esithi uhlelo lwezifundo zesikolo olwe-new curriculum olusungulwe ngumnumzana Lazarus Dokora esabambe intambo zalolu gatsha luzaqhubekela phambili ngoba lwaluvunyelwana kuhulumende ngaphansi kohlelo lwenziramasanga commission ngomnyaka ka-1998. Umnumzana Mavima uthi uxwayisa umphakathi ukuthi ananzelele ukuthi uhlelo lolu alusoze lwesulwe. Njalo uhulumende usekhuphe imali eyizigidi ezifika phose ichumi ukuthi isetshenziswe ezikolo zemaphandleni ukuluthuthukisa. Iningi labazali lababalisi ebelingathandi lolu hlelo lijabule kakhulu kunsukwana ezedluleyo lisizwa ukuthi umnumzana Dokora kaseyi kuphatha ugatsha lwezemfundo. Abanye abakhulumele intatheli izindaba zeStudio 7 bese betshayele umongameli Mnangagwa ihlombe besithi uzwile ukukhala kwabo nge-new curriculum lokunye. Yikho ekhuphe umnumzana Dokora kulolu gatsha. Asizweni amazwi abo.
Ngithabile kakhulu ukuthi uDokora bamkhiphile kwi-curriculum yakhe ahambe layo. Kambe nakuzwa ngathi ukuthi umntwana oku-O-level owenza ama-subject angu-10 ubhala ama-project angu-10. E-university umuntu uyenza i-project eyi-1 kodwa umntwana ose-secondary senza ama-project angu-10. Ngikusani khona lokho. Lathi abazali ukusithwalisa nzima futhi sihlala sithenga i-material eziningi-ningi zama-new curriculum alalaya umntwana abasamali bebana besenza ama-curriculum futhi bekukwenza abantwana kubafaka ku-risk yokuthi lakhe behamba besiyangena ama-ofisini lezindlini bebodwa kubafaka ku-risk yokuba-abused.
Kuphumisa sobala ukuthi uMnangagwa njalo ulalelile ukukhala okwethu njengababalisi ukuthi uDokora lo kasimfuni esihlalweni sokuba ngumphathi ntambo wezemfundo. Usuke wananzelela ukuthi hayi ube phosesile wabe sezikorektha.
Mina njengombalisi wabantwana esikolo ngithabile kakhulu ukuthi uminister uDokora akasekho. I-new curriculum leyo ayilethayo yafika kithi silibele. Kwaba lama-workshops nje amalutshwane asizange sithole ithuba lokuthi sifunde kakhulu ngalo. Amatitsha akudala esesivele sikhona sasesijayele umfundiso wakudala.
Kodwa-ke mina nxa ngikhangela uDokora ngeze kakhulu ngithi mina ube ngumuntu sibili omubi kakhulu njengesihaqa. Kodwa-ke engibone ngathi abantu bebengakuzwisisi kakhulu yikuswela kwakhe isikhathi sokulalela.
Into enye i-curriculum vele ibani iyanyumbezela kakhulu abantu ilungele zethu ngenxa yokuthi kuningi okumele kufunde kodwa isikhathi sokuthi wayesele eklasini kushane ikakhulukazi ngakhayela izikole ezithize siyawothi sekunabantu abangene emini kuntangene ekuseni. Abazali labantwana sebekhala ngama-homework siyashaya kuzokushaya u-10 ebusuku o-11 ebusuku abantwana belama-homework abantwana benesisane uyanazela ukuthi abanye abantwana khonapho bayaswela lo mnedayo ngoba umzali yabevele ediniwethu abasela msebenzi ukuthi baqhathiwe so umzali yabethene enqume ethenisa amatamatisi senzani. So khonokho abantwana abaningi yabahlukuluza ngabo esikhathini yathola ukuthi ngikhuluma nje kade ndomntana kamakhelwane athi zogcela i-smartphone kimi ukuthi a-research umsebenzi akhe agugle umsebenzi akhe awuthole nokuthola ukuthona idatha kangilayo ukuthi nami ngimenzise. So yethu mhla abantwana laba basayele emuva nxa sesikhangele ngelinge lezomfundo sesikhangele sokule discrimination ukuthi uniyaswela uniyathola. So i-new curriculum leyo ekhona ayibambi abantwana bonke ngendlela efana nayo ilokuncindezela okuthi and kunezindawo ukuthiyathola abazali bekhuluma sibili ukuthi abazali sixoxelaba kakhulu bathi khona sebethenza khonkhena ukuthi bona bayacela abantu ababo kumbe bona ngokwabo bayile abantwana ama-homework umntwana ukuthi ahambe kuphela sebezathi maybe ne-school holidays xa sibabuyele emuva wethu ephana nangikubhale khona wakuyilokhu umntwana apho ngikopa kuphela engazi ngoba umntwana yabesisawuthi uma engashike abhalanga isikolo uba senkingeni.
Labo ngabalaleli abakuzigaba ezichiyeneyo zelizwe kanye labalwela ilungelo loluntu abakhulumele intatheli izindaba zeStudio 7 kunsukwana ezedluleyo. Silokhu sikudaba lunye sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I think abantu bebe-celebratiswayo kungazi ngoba into yokuqala abamele beyinanzelele ukuthi uDokora akathitshelwanga ukuthi bona basebekhalile ukuthi abamfuni. UDokora wathitshelwa ukuthi umpresident omutsha uMnangagwa wasuka wa-appointa abantu abaningi kakhulu abangaso abameli bephalament. So ama-victims kwaba yilabo abangaso ama-MP and uDokora wayengaso MP wayelethwe evela phandle. Okwesibili mna mbona ngani abantu babona ngani i-new curriculum le kwakuyingqondo kaDokora yedwa kungaso ihlelo kahulumende kodwa i-new curriculum entsha kwakuluhlelo lukahulumende okutho ukuthi lo uminista omutsha okuyayo uzalandela uhlelo lukahulumende olwavunyelwana kucabinet ukuthi kuzaba le-new curriculum ekhontinye njengoba ekuthilo. So mbona ngani abantu babethathiswa yikungazi lokuthi kanti vele uhamba njani bebabe bona ngomdokotela uyavuka ezidecidela nje ukuthi akube necurriculum manje
kodwa bakhonona ukuthi inew curriculum leyi isebenzisa abantwana gadalala kuchonela ukufundwa kufuneka okokusebenzisa okuningi abangelakho okunjengamakhompyutha lamafoni
ngombono wami ngibona ngani kwakungayiphela i-curriculum le ntsha le yalethwa ngemva kokuthi kwakule report eyayibhalwe ngondlela amasanga kudala nje ukuthi hhayi imfundo yeZimbabwe layo sekumele ngani iyathuthuka ifike ezingeni mhlawumbe lakwamanye amazwe okuthiwa ngama-international standards ukuthi abantwana bafunda njani but ngibona ngani noba yikuthi khona uhulumende lo okade khona wathi seyi-introducer i-curriculum le kasazange wachasisela ababalisi kasazange wafundisa ababalisi ukuthi i-new curriculum le isebenza njani kazazange wafundisa abazali ukuthi i-new curriculum le izakutsho lokho lalokho lalokho so ngenxa yokuthi abantu babengelalwazi ngakho okwakukhona ukuthi bekuphikise ukuthi into le yenzakalayo le i-wrong but isikhathi esingabuza abantu ukuthi kade vele okuyinkinga nge-new curriculum le kuyini abantu bazakutshela nje ukuthi hayi kuyasebenzisa abantwana hayi into zokufundisa kazikho but I think it's just ngathi khona ama challenges uhulumende ayemele walungise because wayemele faka imali ukuthi by the time i-new curriculum le iqalisa le abantwana sebelungisiwe ababalisi la balungisiwe abazali batheliwe xa ususa ukuthi abantwana bazasebenzisa amakhompyutha ukhanyelile yini ukuthi kathi lo umntwana osi engwana lapho kungenamagetsi khona uzayenzani osedombodema uzayenzani ngoba sumdisadvantage umntwana ofunde eHarare ulogetsi ule computer ule internet efast ukanti osengwana ngale ikhompyutha ngayelamagetsi le internet kayikho so yikho lapho udokotela ayemele lo hulumende wake bekulungisa otherwise I think isikhathi esiningabantu bakhala nje bathi bengakwazi ukuthi bakhalelani
lo ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye ekwabulawayo
kwezemidlalo lamhlanje iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Young Warriors liselizweni laseZambia ukuyaphatheka kumncintiswano weCOSAFA Under 20 Youth Championships wona oqale lamhlanje edolobheni leKitwe kubika uJoseph Njanji
Iqembu leZimbabwe liqeqetshwa ngoVictor Ndlovu umsekeli wakhe nguMark Martelly kusibaya sikaGroup C ndawonye lamazwe abalisa eAngola, eLesotho kanye leNamibia. Umsekeli kamongameli wenhlanganiso yeZifa uOmega Sibanda uthi amalungiselelo aleli qembu ahambe kuhle kakhulu njalo bakhangelele ukuba liqhube kuhle kulomncintiswano.
Amaya Warriors bahambile bafikile all is well khathesi mina nga trainer sikhulumathe uthi ubambe nawe ulama injuries ukhoach uvunele uyapholisa konke right manje ukufika ku final izahamba nami so next week siya ku final siyathatha ukuba win abafana bethu bana tonga zangu ama preparations angambe kuhle kakhulu kakhulu abantu bathabe kakhulu ukhoach bami
Iqembu leZimbabwe labadlali abambalwa abakade bedlala kusizini esanda kuphela kusigaba saphezulu yesePremier Soccer League abagoqela uBukhosi Ncube weqembu leHighlanders, uLeroy Mavunga weqembu leYata, uShadrack Panashenyawa weqembu leBantu Rovers, uClive Rubia weqembu leBulawayo City, uKing Nasama weqembu leDynamos kanye loDelic Murimba weqembu leWange. Abafana beZimbabwe bazadlala umdlalo wabo wakuqala kusasa ngolwesine. Lapho abazadibana khona leqembu leLesotho kuthi okomunye umdlalo wesibaya sikaGroup C iqembu leNamibia lizadlala leAngola. Imidlalo yona iqale namhla kodwa njalo emdlalweni wakuqala wesibaya sikaGroup A iqembu leMalawi linqobe leSwaziland nge-3-2. Kuthi kowesibili wesibaya sikaGroup B iqembu leEgypt linqobe leMozambique nge-1-0. Amanye amaqembu akusibaya sikaGroup A ingagoqela eleZambia kanye leUganda. Kuthi amanye akusibaya sikaGroup B ngabalisa eleSouth Africa kanye leMauritius. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Humpalo mpalo fele humtaka mali hayibo
humpalo mpalo fele
washa tshelo
Umpalo mpalo fele umtaka
Gabo ichahale cholocho uzinjaziya mluma ehlabela kamnandi eqiba uhlelo lwethu lalamhlanje ngengoma ethi lamlela singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Kube lokudubulana kwamapholisa endlini kaSkomichi wawo eHarare kwachiswa indlu yakhe ngomunye wamapholisa.
Idale lePhalamende lihluza udaba lokuthi kusemthethweni na ukuthi amasotsha agcwale ndawana yonke.
Siluqhubeka lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lami uNtungameli Nkomo, salani kuStudio 7 Live Talk. Lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.